Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kuLwezi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanengi baya eBritain, abanye baya eAustralia, abanye njalo baya emazweni anjenge Canada.
Kulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4,000 asebetshiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye.
Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha umgabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe umgabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu.
Amabandla aphikisa athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017.
Umuntu otsho njalo ngumuntu nje okuyeziubhanyali okungenamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvuleka akhanyeli ngamehlo angenanzondo phakathi.
Kodwa abakubandla lezanu-PF bathi kuyabukeka okwenziwa ngurhulumente kaMnangagwa. Isiqalile imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar, zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4,000 asebetshiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, uthi iningi labo libalekela iholo eliphansi. USikhosana uthi kunengi uhulumende akwenzayo okukhanga odokotela labonge ukuba behlale eZimbabwe, kodwa uthi banengi abatshiye umsebenzi belubhekise emazweni ajiyeneyo.
Kwenziwa ukuthi i-economy yethu izingani ayisayenzi kuhle, okwenza ukuthi khona ukuphila or impilakahle yabantu bonke, i-particularly ama-civil servants, bese kusiba nzima. Iholo lakhona, imali yeZimbabwe isingani i-devalue ayisathengi eyayikuthengwa kudala. So kuba nzima ukuthi izisebenzi ezempilakahle ziphile kuhle according to standards.
Singathi-ke ziya ngaphi izisebenzi zonke lezi, njalo nxa zisuka hanti phela siyakwazi ukuthi zazihlawulelwa i-fees yazo nguhulumende, pho kwenziwa nxa kunjalo?
Abaningi baya eBritain, abanye baya e-Australia, abanye njalo baya emazweni anjenge Canada. Laba ababebhadalelwa ukufunda nguhulumende uma bengasuki bayabhadala lokhu abafanele ukuthi bakubhadale bengasuki.
Singathi-ke nxa besuka, Dr. Sikhosana, kugcina kumi kanjani ezibhedlela lapha ngokubona kwakho?
Ezibhedlela lapha kuba nzima ngoba babalutshwane, bagcina sebebalutshwane, kumbe izisebenzi ezempilakahle zigcina sezingasenelisi ukuthi sibe lawo ukukhangela izigulane ezibuyayo ezibhedlela zizobe natsho.
Singathi-ke udubo lolu pho kumele lunqabelwe njani, Dokotela Sikhosana?
Hawu, uhulumende ubezama ukuthi khona bathenge lokho esithi i-equipment, le mithi ezibhedlela, ukuthi izisebenzi nazo zithakazelele ukusebenza lapho ezingakwanisi ukuthi khona zikhangele kumbe zelaphe izigulane. Ngalo uhulumende ubeseqalise ukuthenga amaflats ikakhulu eHarare nakoBulawayo ukuthi baphathise izisebenzi lezo ezifuneka ukuthi zibe khona emsebenzini isikhathi sonke. Izisebenzi ziyavunyelwa ukuthi zithenge izimota ezizwela phandle zingabhadali i-tax kumbe i-duty. Le i-department e-treasury sebesiphe le mali yokuthi zithenge amabhasi azabe esetshenziswa izisebenzi ezempilakahle.
UDokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Amabandla aphikisayo athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Ngalesi sikhathi ngomnyaka ka-2017, ibandla leZANU-PF labambisana le-MDC-T athatha isinqumo sokuthi kumele uRobert Mugabe asuswe esikhundleni. Ibutho lase lihluthune intambo zombuso. Amabandla aphikisayo athi akulalutho oseluguqukile kusukela ngaleso sikhathi ngoba uyazehlulekela uhulumende kaMnangagwa. Athi imali yelizwe isigugudeke okumangalisayo njalo uhulumende wephula ilungelo loluntu. UMnumzana Msongelwane Ndlovu okubandla lezaphu uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Kumele abantu bengakhohlwa ukuthi impi eyokulwisana leZANU ibisinde kakhulu. Abantu bese bephethwe yilokho okungathiwa khona yi-political fatigue. Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha uMugabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe uMugabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu ngoba isenzeko leso sanceda ukuthi inhlathu ihlubule ikhasi. Sakhipha umuntu obevele seziphelele olemkhuba emibi, safaka amajaha asasemancane ayiwo aqhuba le mkhuba emibi. Okwenzakala khathesi kuyatshengisa ukuthi akula kunguquko sokuwese. Yikho ngithi mina ngibone ngani uZulu wayenza iphutha elikhulu.
Ye, masikhangela-ke siyabona ukuthi kuyatshintshwa kumbe ngithi kuyaguqulwa le mthetho etshiyeneyo ama-electoral laws, kuzobuya lobona ngenhlanganiso ezizimeleyo. Kambe kuya ngaphi konke lokho?
Hayi, lokho kuyatshengisela nje ukuthi amajaha abusayo sehlulekile ngoba nxa kuyukuthi umuntu leplani yokubusa amaqhinga okuphatha ilizwe uzaba etholakala ephathekele ngokwenza okokuthuthukisa isizwe. Ungabona umuntu usesenza okunceda ukuthi umbuso wakhe ungatsheleli bengawehluthuni, kuyatshengisela ukuthi umuntu akaselawo amaqhinga. So laba madoda sebezaqeda isikhathi bebhizi bezama khona ukuthi umbuso wabo ungatshelele ezandleni. Yikho asebekubhekene lakho ngoba bona bagijimisa inkohlakalo ukuthi bazincede bona lemoli zabo besebenzisa umnotho welizwe.
UMnumzana Msongelwane Ndlovu yisikhulumeli sebandla leZaphu ubexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wodwa uMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kunengi okubukekayo okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Umuntu otsho njalo ngumuntu nje okuyezubhanywa nje okungelamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvuleka akhangele ngamehlo angelanzondo phakathi. Khangela amadamu asakhiwe nje ngeminyaka le ngu-40 leyo zo-2018 kuzofika namhlanje. Khangela imigwaqo elungiswayo, ukhangele ilokuze amagesi alokhu kulungiswa ukuthi benabe na abekhona nobuningi bawo. Kwenzele kuyona kuyizinto kube ngingathi ngiyo ama-drivers ayenza ukuthi umkhonomi uchige njalo ayenzayo nokuthi umuntu esiku-investa abuye ngegezi. Ngayebona ukuthina imigwaqo iyalungiswa, ngayebona ukuthina amagesi anela khona, ngayebona ukuthina amanzi atholakala, umuntu uyabuya afake imali yakhe. Kodwa kumanje lezizinezi akuna muntu ongabuya nje ufake imali yakhe. So i-Second Republic igine a-lord civil okuthi umkonomi uvuke lona.
Kodwa-ke nxa sikhangela okwelungelo loluntu lezokhetho
khonaezigezi okhuluma ngazo lawo umthetho wama-NGO lwana nawo usenza into emqoka, into engelakugelegele phakathi. Uyina ukwesaba ukuthi i-deplate, hhayi thina yi-NGO ethize ize lapha ukuzencedisa kulesho ukuthi abantwana abangamankazana ngamaphedi abo lawo kunokuthi besebenza izinto eziyingekezo njalo ezingahlazekani. So mina ngomsebenzi onje imali yabo nazi ingena lapha ishele ngelokhu yenze lokhu kule mali e-administration mpela ukuholisha abasebenza bona abanalandlani kule mali ekutheni izokakolo zinalezi naku lapha kusemgekeni. Kuyini kuyaloku kuhlupha ukuthi dibuyete ngaphandle kokuthi labo ababuyayo bebeyabechaze ngokuthi sizoyenza okwamaphedi kodwa yena ekwazi yona uzofaka imali ekuthi yona adistabilize ilizwe lethu. And then ngigayela ama-electoral laws
Umnumzana Joseph Juma ukudalela Central Committee kubandla leZANU PF besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump usebiselwe enkundleni yeTwitter kulandela uphenyo olwenziwe umnumzana Elon Musk umqondisi wenkampani le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Elerussia lihlasela ngamandla ele-Ukraine kulandela ukwehlulwa kwebutho lalo esigabeni seKherson. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sho isikhathi sezamasiko.
Senhana masiko wenzi bomandla.
Namhla sixoxa lo mama Patricia Jabalala kuna ngale ke kobulawayo. Majabalala kunjani mama?
Sikhona kunjani lani khona ngapha?
Hayi siyaphila Majabalala, ye siyathaba ukuthi ungene kuhlelo namhlanje. Ake sikhulume ngakhona ukuthi abantwana badle ngula kulezi nsuku. So kwathini kathi kudala kwakungekho ke
lo? Ukuveza lokhu ukuthi sube lobunzima kangaka abantwana bedlula. Kuyindaba yemithetho emitsha ukulandela amasiko angashiwo wethu kakhulu. Siphila angamasiko angaqondanga, angashiwo wethu. Ngemithetho efakwa nguhulumende nsuku zonke kulo mthetho, namhla kufakwa se-act kulo mthetho lowo, imithetho yangikhona injalo ayikafi kucina ukuthi nxa kuthiwe umntwana uzameka kanje, nxa kuthiwe umntwana uzameka kanje, iyashiya nje isemoyeni. Abantwana bese besifeka ukuthi bavikeleke njani. Unganazelela ubona abantu abadala yibo khathesi abadlwengula abantwana, ngoba abantwana bancane abakandlela zokuzivikela abazi lutho. Sebasitshela ukuthi bangabantu abadala bengazenzela nje umathanda bazilalelele loba ngubani.
Ye asithi-ke esintwini kwakuvele kuvinjwa njani ukuthi kungenzakali konke lokho.
Esintwini kwakuvele kulo mthetho owawusithi umntwana ngaphonga ugamanxa nje njengakulezi nsuku obona nje umntwana sefithi idedi sehagana lebedi. Ngabe abantwana babengaphonga ukuphiwa nje ukuthi kulezi nkomo esemahlangene, abantwana babevikelwa bengabantwana. Wonke umuntu omdala umntwana wayengumntwana, wangazange abaphiwe ukuthi ungumuntu omdala. Khathesi abantwana kuthiwa abadala, umuntu omdala wenza umntwana umuntu omdala. Abantwana babefundiswa kwakule mikhuba, befundiswa kwakule ndlela zokubathoba futhi bathotshwe ukuthi bengaphonga ukungena nje bavukele ukufuna ukuba labantu befundisa kakhulu, kube ndlela ezasenziwa ngogogo nabokhokho ba.
So kwathini Majabalala, pho kungavuselelwa njani ngamafutshane kunako?
Kumele kuvuselelwe njengami lapha kobulawayo ngiqalile ukuvuselela ngilo hlelo sengikuqalile kwamantombazana. Intombi nto intombi engazabi ithethule isilwane, ngikhangele ukuba bisele emasikweni nokubafundisa iqiniso ngendabu yabo nokuthi bangobani, kumele baziphathe njani, bazivikele njani. Kumele nje wonke umhlaba ikakhulu nje kithi khonapha esikhathi sokulandelela amasiko ethu abantwana bethu bengafundiswa imikhuba engayisiyo, babukele oma-TV babukele yonke into, kumele sibabisele emuva. Ye kuleminye imikhuba yethu engathi itshekile kodwa ungayinanzelela uthi wayisebenzisa yayile njongo yokuvikela umntwana.
Ke lo ngumama uPatricia Jabalala ukhona ngale ke obulawayo. Siyabonga kakhulu Majabalala, ongathina nakusasa mama.
Ngiyabonga mntanami.
Yela wathi salulande,
salulande la
iwolo msi,
salulande,
salulande.
Ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba lenkwane silukungena kuhlelo lwenu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizafuna sikhangele kuGenesis chapter 2 iverse sikhangele u18 size siye ku21. Ngalokho uNkulunkulu wathi akulunganga ukuba umuntu abe yedwa, ngizamenzela umncedisi wakhe. Sihle siye kuverse eka 21. Ngalokho uNkulunkulu wenza ukuba uAdam alale, esemlalisile uNkulunkulu wathatha imbambo zakhe wasevala lapha thethe khona, wasethatha ubambo olulodwa wabumba umuntu wesifazane wasemletha kuye uAdam. Ngalokho ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nguye owaqalisa lindaba yomtshato, uNkulunkulu nguye owaqalisa ukuletha umuntu wesifazane kumuntu wesilisa ebachadisa ebahlanganisa. Sokwenzakale njalo umuntu wesilisa uAdam wathi lolu lubambo lwamabambo ami, wayephume kuye. Baningi abantu asebexoxisane lami bebuza ngendaba zomtshato, kuba nembuzo eminingi ukuba kambe isibumbo sikaNkulunkulu ngomtshato sona vele sithini. Ngapho umuntu selobolile kutsho ukuthi usokungumtshato yini uNkulunkulu awamukelayo yini? Kungaphelela khonapho kuphela kumalobolo, kumbe kuyamele umuntu ahambe aye e-court kumbe sithe ehlanganiswa e-church? Imbuzo eminingi leyo abantu abalayo. Kodwa kokuqala ebengifuna sikuzwisise ukuthi kambe isisekelo sikaNkulunkulu ngomtshato simi njani. UNkulunkulu wathatha ubambo lwaluvela ku-Adam edala u-Eve umkakhe, nguye owaletha u-Eve ku-Adam. Ngakho-ke vele wona umtshato kumele uqalisele kuye uJehova. Kumele kube yinto yokuthi nxa abantu befuna ukuthathana kube yinto ebadonsela kuNkulunkulu, kungabi yinto ebadonsela kachana loNkulunkulu. Siyananzelela njalo ukuthi linto edalwe nguNkulunkulu yaletha ukuthokoza kibo bonke. Siyahlangana lobabe thokoza lapho ukuthi alolu lubambo lwami ethokozela uNkosikazi. Njalo siyananzelela ukuthi kudalwe nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wathi umuntu uyaba nxa eyedwa, umuntu ongubaba, umuntu wesilisa nxa yedwa uyaba lesizungu. Wayesedala inyamazana, wadala konke, wamfaka endaweni enhle. Kodwa kwakulokhu kudingakala ukuthi kube nomuntu angamthatha wesifazane abe ngunkosikazi wakhe. UNkulunkulu sedale konke khonoko, wadala njalo le ndlela yokuba bengabi babili kuphela, kodwa bakwanise ukuba labantwana, bazalane bande. Siyasinanzelela ukuthi khonokhu lakho abantu sebakuthatha kube luhlazo. Kanti uNkulunkulu wayedale umuntu elemizwa. Khuluma konke lokhu ngenxa yokuthi siyangena kunyanga, kumbe ngathi esithi thona ngamalanga angu-16 okumelana lobudlwangudlwangu lokutshaya kwabantu abesifazane ngabo baba. Kumele sizwisise ukuthi uNkulunkulu laba bantu wabalethela ukuthi obaba babathande. Manje obaba bagcina betshaya omama bebahlukuluza, abakho phakathi kwentando kaNkulunkulu. Siyambona uAdam sebemphile u-Eve, uyathokoza njalo uyakwazi ukuba usethola omunye wakho ozamncedisa, ngoba uNkulunkulu athi ngulethele umncedisi. Kazangathi ukulethela isigqili, umuntu omthandayo awumbambi njengesigqili. Ngakho namhlanje lilanga lapho esifuna ukuthi sikhuze obaba ukuthi kambe ungabeki umama isandla.
Akuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeni baba, ngegama likaJesu nika obaba balalele inhliziyo yokuvikela omama. Siyathandaza kulabade behlukuluzana, letha ukuthula lokuzwisisana ngegama likaJesu. Amen.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Uhlelo lwabatsha namhlanje sikhuluma lomfundisi Msilisi Ndlovu. Baba Ndlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga, siyabonga babudube kakhulu, siyabonga abalaleli bakho ukuthi babe khona kuhlelo bami.
Ye, akubatsheli abantu ukuthi ukuliphi ibandla lezokholo.
Ngisebandleni le-Brotherhood in Christ Church e-Eastgate e-South Africa.
Kunjani ukuba ngumfundisi wena usesemtshaka ngalo?
Alukho nje uhlupho ekubeni ngumfundisi, as long as usazi ukuthi uNkulunkulu ukubizile uleqiniso lokuthi ubizwe nguNkulunkulu hayi into engekho nzima kakhulu. UNkulunkulu uyasiza kuloko.
Ye khuluma labatsha ngakhonoko ke ubizo lwakho.
Ngicabanga kakhulu ukuthi njengalesi sikhathi esiphila kiso abantu abaningi bacabanga ukuthi mhlambe indaba evangeli especially ebantwini abatsha ikhangeleka indaba engathi kayisebenzi kahle. Ikhangeleka sengathi yindaba nje engani abayithatha kancane lezi nsuku lezi eziningi ezivukayo ezijabulisa abantu and everything. But-ke iqiniso nayo ukuthi akunanto esuthisa umphefumulo womuntu njengokuthi azi ukuthi uhamba lo Nkulunkulu every day yempilo yakhe. Number two, njengomuntu omutsha ikusasa lihlangahlangene ngokungela kuqondiswa nguNkulunkulu. Uzithola usufaqa izinto eziningi ezehlukeneyo. Ulthole usuhlanganiswa lezinto ezinye ezivangela abanye bagcina bethatha imphefumulo yabo, abanye bagcina bese zintweni nje ezifaka enkingeni eziningi kule zinto zezidakamizwa lezi nsuku. Ungakhangela lapha eSouth Africa or nje endaweni eziningi ezikhona kulabanye abagcina bengene ezintweni ezigcina zibafaka enkingeni la kwi-health bengasaphili kahle ngoba babalekela ukuthi bacabanga ukuthi ivangeli asonto eliqiniso, bacabanga ukuthi ayisonto yamandla, asonto ekhona ephilayo. Kodwa mina nansi into engiyitsho ukuthi uyasebenza uJesu, uyaphila uJesu, uyaphilisa uJesu, uyakhulula futhi uyayisiza impilo yomuntu abe straight, aphile kahle engela stress.
Yes, siyakuzwa kakhulu, giba ngamafutshane kolapho ba.
Ngiyamema mina ukuthi wonke umuntu omutsha ongilaleleyo, ukhona uJesu ophilayo, ukhona uJesu ophilisayo, ukhona uJesu osiza abantu. Ungabalekeli kude, kuyenzeka ukuthi wazi ivangeli elingasilo elikhiphisa izimali, abantu bakhipha izimali bathwala obaba babo emahlombe nxa bejumayela benza into eziningi. Lokho yikuganga sovangeli, kodwa ivangeli eliphilayo uJesu uyasithanda, uJesu uyasinakekela, abantu ababuye kuJesu baphile.
Ye lapha-ke besixoxa lo Msilisi Ndlovu, umfundisi khona ngale Brethren in Christ Church kwele South Africa. Sibonge kakhulu Ndlovu, ungathelela kusasa baba.
Siyabonga babuTube, siyabonga kakhulu.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Emdlalweni le Ecuador ligokela eQatar 2-0 emdlalweni wokuqala namhla emdlalo ye World Cup kwele Qatar. Sokusele nje isikhatshana ukuba umdlalo lo ufike emaphethelweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu limela ilizwe liqoqela imidlalo yeleQatar yilo elibe ngabaqali besiziba ndawonye leqembu le-Ecuador ngemva komkhosi wokuvula imidlalo yokusemthethweni omabili la maqembu okusibaya sikagroup A ndawonye leSenegal kanye leNetherlands. Intatheli izindaba ezemidlalo yongqwele Dube uthi eleQatar lizalingisa eleSouth Africa ekubeni lilizwe liqoqe umncintiswano wezwe zomhlaba elehluleke ukuphuma kwimidlalo yezibaya.
IQatar angiboni nje ukuthi singayiboni isiyaphambili ngoba vele enguqwini lapha hayi asibazi. Least iSouth Africa nganikule themba nje iziqalise nje ukuthi it was the first team to score yawina, kodwa iQatar yona vele entweni hayi zebhora hayi ayikho. And as a host I think iba ifakele khona ukuyana nje ukuthi rotate yefike Asia, not as a footballing nation. Anti yabona previously tele yayifakwa ngama footballing nations ukuthi hayi labantu bhora balazi laba kathesi small of saying no, let's take it to other places even South Africa lapha nezi host it was saying it's Africa's turn. So I cut I ngona first round ikaba pelela khona
wanozinti njalo wadlalela amaqembu abalisayele Eagles wanke kanye le Highlanders uJohannes Chuma uthi isimo somkhathi singaphathisa iqembu leKatar ngoba kuchisa kakhulu kulelo lizwe.
They might pull a surprise, you may never know. Give you a very good example which happened to me in the Zimbabwean football. When I was in Wanki, we used to have the advantage here. People will strike playing under that condition. So ngabe upper hand yabo when I got in terms of the weather. They're used to it and they've got no problem with the weather. So I mean my team will strike.
Imibiko ephuma khona le kweleKatar ithi kwenziwe imizamo yokuba ezinkundleni kungatshisi kakhulu. Omunye umdlalo wesibaya sikagroup A uzadlalwa ngomvulo njalo uzakuba phakathi kweqembu leSenegal leNetherlands. Usindiswa Nxumalo uthi ulinde ngamehlo abomvu umdlalo lowo
engukhangeleleyo ngophakathi kweSenegal leNetherlands kusasa, ngoba omabili la maqembu ngibona ngani yiwo angadlulela phambili from Group A. IQatar le Ecuador angiboni ukuthi zingadlulela phambili. Singazi ukumbe iSenegal singaphazaniswa yikungabi khona kukamani, kodwa amathuba okudlulela kusigaba esiphambili akhona. Noma bengadliwa emdlalweni wabo wokuqala, kodwa elandelayo balakho ukuthi sebengaqhubekela phambili.
Amaqembu akusibaya sika Group B abalisayele England, Iran, United States of America kanye le Wales lawo azadlala ngomvulo. Uthembelani Sibanda uthi kuse kungaba lempumela engethusa abalandeli bomdlalo wenguqu kumidlalo ezadlalwa ngomvulo.
Ubona kwangibonani Iran inganqoba amathimu amancane nalawa angajayelekanga angasurprise abantu ezingaphumelela lapha i-Iran le-USA. Sizathu ngoba i-USA igcwele labafana abancane isikhathi side, ayijayelekanga vele itimu yakhona, but iba labafana abancane bajayele bokugijima these days vele amathambo azavu.
Kula maqembu angamachumi amathathu lambili 32 aphatheka kumncintiswano wezomhlaba njalo afakwe kuzibaya eziyithoba minembili. Ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi phezu kwengalane imiklomelo yiyo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Izwekazi le-Afrika limelwe ngamazwe abalisa eleSenegal, eleGhana, eleCameroon, eleMorocco kanye leTunisia. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenzele iRentals nge-1 kanya kufinal edlalelwe Lene Papa Fields namhla emini. U-Arthur Diego Musiwa nguye ohlohlele iqembu le-Chiefs ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Yimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakubi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebisilazo. Kulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4000 asebethe umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela ngo 2021. Amabandla aphikisayo athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe ngomnyaka ka 2017. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kuyabukeka kakhulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa. Isiqalile imidlalo yeWorld Cup kweleKatar. Sinethemba lokuthi liyabe lisilandela kuFacebook, lisilandela njalo lakuma-websites ethu wonke, www.voandebele.com, www.voashona.com, www.voazimbabwe.com. Ngiyakukhuluma njalo ukuthi lilakho ukuthi lisithumele incwadi ye-email kukheli lethu elithi studio7@voanews.com. Zayiphinda njalo studio7@voanews.com. Lilakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuWhatsApp yethu ethi 1-202-465-0318. Zayiphinda njalo 1-202-465-0318. Olivalisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.